Salamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bebele access to ama resources me patheke oku meaningful ekwenzeni ama decisions.
Imuli abemuli yakho Tsamara kanye lamalunga eoccupy Africa Unity Square bathi bakhathazekile ngesidensi sikahulumende lamapolisa phezu kokunyamalala kuka Itai Tsamara.
Kuqakathekile ukuthi kathesi sibambane sikhohle lokho esikulakho kwama-political parties ethu ukuthi asiwelelani but sibambane entweni le ukuthi silise le system eyokuphonga uthumba abantu nje jikelele.
Ihofisi ebhalisa amankampani ithi sekulokhu umnyaka odlule waqala sekulamankampani edlula inkulungwane ezilithumi abhalisileyo kusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day phansi kwesihloko salonyaka esithi Planet 50-50 by 2030 Step Up the Gender Equality. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezigodlo zabameli bamazwe angentshonalanga inhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba United Nations, inhlanganiso esebenzelana lozulu kanye lenkokheli kungatsha zikahulumende bamanyene ekunanzeni lolusuku behamba ngenyawo ummango ongamakhilomitha amahlanu besuka emahofisini ommeli wakwele Australia aseBorodale. Abaphatheke kulolu hambo bathi benze lokhu ukubonisa inkokheli ukuqakatheka kokuzinikela ukulandela izivumelwano inkokheli zamazwe engena kizo. Hathi ukukhuluma nje kuphela kungena amanyathelo athathwayo ukuqondisa kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. Ube khona umgcinisihlalo we-commission ebona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa unkosikazi Margaret Mukhanana Sangarwe, umqondisi enhlanganisweni yabesifazane abaphila lobugoga eye-Disabled Women Support Organization. Unkosikazi Rejoice Timire yena ukhalangela ukuthi beqhubeka bekhohlakala abesifazane abanjengaye kule mikhankaso yokuthuthukiswa kowesifazane elizweni njengokuthiwo ngumhlaba wonke.
Basalela muva yikho sifuna ukuthi nabo bangene phakathi abantu babekwazi ukuthi kulomnye umama ongekho la ofuze laye angene la aniwe lancaso kubuya kwezenotho economically uthola ukuthi umama ogogekileyo abaphansi abalalutho lokhu ngokwami bama ngokugcinwa. Kodwa thina sithi sifuna ukuzimela thina sodwa, asisafuni ukuma ngokuphiwa ngenxa yokuthi isikhathi sokuphiwa sesadlula, sesifuna ukuzimela siziyenzele lathi sibe yipart and parcel yokuthuthukisa ilizwe lethu.
Wengeza ethi lanxa sekunganeno kunhlelo zokuthuthukiswa kwabesifazane kabathuthukiswa ngokufanayo abaphila lobugoga kundaba zokulinganiswa kwamathuba ngoba bona vele bechiwa ngaphandle.
Loku sayina kwa-president i-convention yabantu abagogekileyo sibona ukuthi sebebona ukuthi kufuze kukhangelwe ukuthi kulokhu kodwa sesifuna ukuthi i-convention le-act uhambelane le policy ibe khona uhambelane ukutshengisa ukuthi sei isinanzwa bayenze khonoko okukukonvention kungabi inkulumo nje kungabi iliphepha kuphela.
Abesifazane labesilisa abaphatheke kulolu hambo baze bevelela enhlanganisweni ezijiyeneyo onjongo yazo kuyikuthuthukiswa kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. Abaphatheke emkhosini lo bathi kumgqoka ukuba uZulu azwisise ukuba umkhankaso wezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kungasidaba lwabesifazane kuphela kodwa kungumthwalo womuntu wonke ukuphatheka kiwo kusukela emakhaya. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba olufanayo abalwela amalungelo abesifazane sebekhuthaze ukuthi uZulu angadeli ukuqhubeka edinga ukulinganisa amathuba abesifazane kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo hathi ngosuku lwalamhlanje kuphela kodwa mihla yonke ngoba lokhu kuthuthukisa isizwe sonke kanye lezimuli. Asizweni okuningi kuNothando Sibanda.
Indikimba yomkhankaso walonyaka ethi Pledge for Parity iveza ukuthi ukuthuthukiswa kwamathuba abesifazana akusimlando wabesifazana kuphela kodwa uZulu wonke jikelele ukuze omama babe lakho ukuthwala owabo umthwalo ekuthuthukiseni imuli zabo kanye lamazwe emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Precious Simba wasungula inhlanganiso yokunakekela amantombazana iGirl Power Initiative ejonge ukukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi alalo ilungelo lokuphila impilo ayifisayo esebenzisa amathuba avela kunhlelo zikahulumende. Ugcizelele ethi kuqakathekile ukuthi kunanzwa ilanga leli labesifazana kuxoxiswane ngokuthi kungani ngemva kweminyaka eminingi kangaka kukhulunywa ngamalungelo abesifazana lamantombazana kulokhu kungela amahluko wempilo zabo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations eyiyo ekhokhela ukunanzwa kwe-International Women's Day uthi iqakathekisa abesifazana ngoba isinanzelele ukuthi uhulumende lenhlanganiso ezidinga ukuthuthukiswa amazwe kumele zifake omama babe yinsika yayo yonke imizamo ngoba nxa abesifazana bethe baphumelela basukumisa imuli yonke.
Omama are central. Nasikhangela even endabeni ye food security. Omama they spend, we have noticed statistically ukuthi omama spend more time emasimini than abantu abangobaba. So kusho ukuthi nxa singafaka imali sibafundise entweni lezi zokulima. It means ku food security la sinama gains. Kodwa nxa sisikhangela abantwana abangamankazana kakhulu sibona into izinto ezinjengeze umsebenzi wasekhaya. Ngaba nomsebenzi omningi ikakhulu nxa imuliyana kungela abazali nxa abazali basegoli umntwana oyinkazana uyagcina esegcina abanye abantwana.
Lumbono ugcizelelwe njalo ngunkosikazi Thungi Mzeche oke waphatheka kunhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ ethi nxa kukhulunywa ngentuthuko epheleleyo elizweni kumele kube kukhulunywa ngokuphatheka kwabomama okugcweleyo lapho kuthathwa izinqumo ezimqoka ekuphathekeni kunotho yelizwe hathi njengezisebenzi kuphela kodwa babe lelizwi ngokusetshenziswa kwemali abayitholayo kanye lokuvikelwa ngumthetho nxa kudingeka.
Nxa sikhuluma nge-development sikhayele omama kumbe ngathi inguquko sikhayelela ukuthi abomama babe lamalungelo okuthola i-information kumbe ulwazi mayelana ngento eziba-affectayo. Bebele access to ama resources mephatheke oku meaningful ekwenzeni ama decisions kuma communities abo bengabi ngabantu abasalela muva.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo abesifazana uthi lanxa kusiba lenguquko ekuphathweni kwamantombazana iningi labesifazana lihlushwa ukwesaba okuyikho okwenza lihluleke lokusebenzisa ngokugcweleyo amathuba eliyabe liwaphiwe. Ziningi inhlangothi lapho abesifazane asebathola ukulinganiswa kwamathuba kodwa uthi kabenelisi ukuzithuthukisa ngokuwasebenzisa ngendlela.
Omama abaningi bayisaba, bakhona upresident abangomama, bakhona o-vice president abangomama kodwa bagqibeleke ngokwesaba. Ayisikuthi kule nto wrong, ayisikuthi bayacindezelwa ngoba bayisaba ukuma bami.
Lanxa kuvamile ukuthi ilanga leli linanzwe ngemikhosi kanye lemicimbicimbi etshiyeneyo akukacaci ukuthi lokhu kuzenziwa nini edolobheni lakoBulawayo. Leli langa lasungulwa ngomnyaka ka-1908 lapho abesifazana be-New York bangena ezitaladeni betshengisela bedinga ukuthola amalungelo okuvota, imbadalo engcono kanye lamahola okusebenza aqondileyo. Kusukela lapho leli langa lisetshenziswa ukunanza amalungelo abesifazana lamantombazana emhlabeni wonke jikelele kanye lokujabulela imisebenzi yabo. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Zimbiwe Ngulinda, imivuzo siyahulula emsakazweni we-Studio 7 ngalinyanga kaMbimbitho. Zifundi, nanti ithuba lenu lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo, lingadani. Thumelane imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale, lenze ividiyo engaba ngumzuzo lengxenye. Bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iuniform. Imivuzo ibalisa iRadio eSola, amaPowerPoints, amakawuso aweVOA, lokunye. Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Umthethwandaba weHigh Court usuphe imvumo imuli yolwela ilungelo loluntu owanyamalalayo umnumzana Itai Dzamara imvumo yokukhokhela ukufola okuzenziwa izitaladeni zeHarare kusasa. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abemuli yakoDzamara bethi kunje bebelokhe besalindele impumela yodaba abalukhweza emthethwandaba phezu kokuvinjwa kwabo ukuba bafole kusasa ukunanza usuku lapho anyamalala khona uIthayi ngenyanga kaMbimbitho nyakenye emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe emaofisini enhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu lamhla eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umfowabo kaIthayi umnumzana Patterson Dzamara uthi beuvele uzaqhubekela phambili umkhosi wokufola lanxa idale belingasoze labavumela kusasa kunanzwa umnyaka selokhu uIthayi wanyamalalayo. Kwasekelwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso abeyikhokhela uIthayi eye-Occupy Africa Unity Square uCharles Nyoni okhuthaza ontanga bonke ukuba baphume ngobunengi bayesekela lokhu kufola.
Kuqakathekile ukuthi kathesi sibambane sikhohle lokho esikulakho kwama-political parties ethu ukuthi asiwelelani but sibambaneni entweni leyi eyokuthi silwisele i-system eyokuphonga ukuthumba abantu nje jikelele njengabantu abatsha abancane balapha eZimbabwe ngoba iZimbabwe yethu okwakathesi ayisela future. Thina yithi esekumele siyitshintshe, thina yithi abancane esekumele sizimele sodwa sikhulume kanye nge-voice elilodwa ukuthi hayi qha lokhu asisakufuni.
Omunye osakhulayo umnumzana Steven Sibanda utshele intatheli izindaba ukuba bayasijabulela lesi sinqumo sikamahluli ukuba bafole kusasa lanxa bephuzile ukuyithola impendulo ngemva kokuba belukhweze edale udaba lwabo lokuvinjwa ngamapholisa.
Into ebuhlungu kakhulu ngithi njalo njengomkhokheli wethu, into ezizwa buhlungu njalo kutshengisa ukubana eZimbabwe akula esingathi ngesikhiwa i-rule of law. Abananzi ngathi ilungelo lobuntu ngoba umnyaka into enkulu kakhulu ubana siswele umuntu, you know, singathi iZimbabwe iyaziqhenya kakhulu ngokuba le security enkulu e-Africa yonke jikelele kodwa into ebuhlungu njalo into ethukuthela esinika ukuthukuthela nxa umuntu ezothiwa unyamalele endaweni elizweni enjengaseZimbabwe.
Abangenela umhlangano owenzelwe eZimbabwe Lawyers for Human Rights babalisa umfundisi Anselimo Magaya emele abezokholo, amalunga abesebenza loIthayi, abemuli yakoDzamara kanye lamagqwetha aweZTLHR. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Ngolwesine sisungula uhlelo olukhangelane lezemaphandleni, ngakho siyalimema ukuba liphatheke ngokugcweleyo uhlelo ngolwenu. Lisazise elifuna sixoxe ngakho kuWhatsApp inombolo zithi 001-202-465-0318. Kuhlelo lwangolwesine sikhangela imizamo enziwa inhlanganiso ye-International Fountain of Hope ukutholisa uzulu emaphandleni amanzi.
Imigodi esiyigebhileyo okwakhathesi
ingu-8. Uhlelo ezemaphandleni ngolwenu.
Obe ngumkhokheli wogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF oxotshwe izolo umnumzana Popurai Togarepi uthi akawamukeli ukuxotshwa kwakhe ngoba esithi uMongameli Mgabe nguye yedwa ongamxotsha, enguye owamkhethayo. uTogarepi uqotshiwe lugatsha lwabasakhulayo izolo ngevoti yokuthiwa yona i-vote of no confidence esetheswa icala lokwekela umntanakhe ehlambaza umongameli Mgabe lomkakhe. Abanye abasakhulayo abaxotshiwe kuleli bandla baqhubeka ngokulihlambaza behlambaza lomgabe besithi wenza njengomuntu osephambene. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda.
Mbona ayimi uPresident Mgabe wenze uphazamise kakhulu njalo wenza iphutha ngokuthi ekele udaba lokuthi kumbani uzathatha umbuso ngemvana kokuba yena sisuke kuwo. Luhlaziyo la ngubani la ngubani ngesikhathi ayenze khona ukuvela usike wazilulaza kakhulu wazitshengisa ukuthi yena ukukhokhela kuyamehlula ngendlela kade ucadangela ukuthi ukhokhela ngayo ukuthi phela yena wazi yonke into njalo ibandla lenza lokho akuthandayo. Mbonani khonapho ekwehluleka khona kakhulu satsho nje la ngembani ukuthi kwehlulekela kakhulu ngokwenza udaba lolulubengo lukabani lobani. Kangibona ukuthi kusiya phambili uzabe uyathole ukuhlonipheka njalo lokuthi abamphikisayo bangani bayesaba sokuzamele asebenze kakhulu nakubandla lakhe esebenzisa inhlangothi ezifana lamapholisa lama-CIO lamasocha ukuthi aqhubeke enze umbuso wakhe ungadilizwa ngabantu abakubandla lakhe.
Ukusiya phambili ubona kusenzakalani kuleli bandla sokungomhlambi kazelusile kokuphela na?
Ngibona mina sokuminga ngaleyo ndlela ngaphandle ukuthi umgabe angathola ithuba lokuthi aphangise nxa kuyikuthi lisesekhona lelo thuba aphangise agombolozele umnankagwa amazise ukuthi hayi ngendlela leyo wena akula lapho oqhubeka usiya khona kumbe mhlawumbe amkhiphe la kweze politics ngendlela yokuthi umnankagwa angeke asuke azame ukwenza esika nkosikazi Joyce Mjuru. Ngaphandle kwalokho, ngaphandle kokuthi umnankagwa angabeka phansi isidingo sakhe sokubusa, ngibona kusibanzi kakhulu ukuthi uPresident Mgabe abuye enelise ukuziholela inkomo zakhe esibayeni sinye.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebilitani. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Youth Connection. Namhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lwabesifazane emhlabeni jikelele olwe International Women's Day. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Okwamanje ke sikhangele indaba isivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abadinga usekelo lokuncintisa kukhetho lukamongameli weleMelika abebandla lama-Republicans namhlanje badinga usekelo ezigabeni ezibalisa iMichigan, Mississippi, Idaho kanye leHawaii. Kwele Benin ukhetho lokudinga umongameli lukhanya luzaphindwa ngemva kokuba impumela yalo kukhetho yalolukhetho oluqutshwe ngesonto inhloko kahulumende umnumzana Lionel Zinso ekhokhele ngesilinganiso esingatsho lutho songamathumi amabili lathoba minwe mbili ekhulwini kulo somabhizimusi uPatrice Talon othole i-25%. Ofisi ebhalisa amankampani ithi sekulokhu umnyaka odlule waqalayo sekulamankampani edlula inkulungwane ezilijumi abhalisiweyo okusemthethweni. Iphephandaba leThe Herald lithi iziphathamandla zalihofisi zithi amabhizimusi okuthengisa yiwo abe maningi asunguliweyo esedlula inkulungwane. kulandele awemba bese kusiza amanye abalisa ukulima ukwakha lo lawo kulinda amankampani inani labangasebenziyo elizweni lihlala lingelile nkulumo ngoba uhulumende yena uthi liyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini kuphela i-5% kodwa abanye abagoqela inhlanganiso ezakwamanyamazwe bathi bona abangasebenziyo bayafika kwesilinganiso sokungamachumi ayithoba munwe munye i-90%. Kodwa umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 ukuthi ukulotshiswa kwamabhizimusi ekusemthethweni lokhu kuyisibonelo sokuthi abaningi abalemisebenzi elizweni hathi lokhu okukhulunywa ngabanye.
Ye, abantu bacabanga ukuthi imisebenzi kumele uye ekhiweni kumbe kwabanye abantu abaphezulu ukuthi uyoqhatshwa. But imisebenzi ukuthi uzidalele wena, uziphilele le muli yakho. Ngaphandle kwakhona oko, I think uzakhumbula ukuthi ngo-2013 kwalontshwa i-survey ye-World Bank eyayisithi wona ama-SMEs balamakhampani kumbe balamabhizinisi ayi-3.5 million bona ama-SMEs abantu abazidalele amakhampani abo beyi-2.8 million. Ndawonye ba-creator imisebenzi eyi-5.7 million. So, okutsho ukuthi abantu sebajayela ukuthatha i-statistics esingahambelani lelizwe labo. Ilizwe lethu lixhaswe kakhulu ngama-SMEs, lama-cooperatives. But abantu lapho befuna ukuthi babone ukuthi imisebenzi vela nga, bahamba kumakhampani amakhulu. Amakhampani amancane, last week bengisegweru lakoBulawayo. Ngangena lapha ama-SMEs abasebenza khona. Abanye bebesebenza within one complex bengu-4. Uthola ukuthi khonapho bengu-4 bathathe abantu abaphilayo, abaholayo, abadlula ama-50. Uye kwenye i-complex ufike kunjalo. Uye kwenye i-complex ufike kunjalo. Uthola abantu besebenza sibili. So, imisebenzi angaza ke ngithi ukuthi ikhona kumbe kayikho, kodwa nginakutsho ukuthi iZimbabwe yezolo leyanamhlanje sokulomehluko.
Ye manje nxa sikhangele uncedo elubapha lona bona abamabhizinisi amancane lunganani?
Lukhulu kakhulu ngoba sesilobhe ama-banks amaningi, ama-banks most of them sebe lokuyisikala kokuthi bancedise ama-SMEs. Most banks balama windows for SME funding. Siyabatrain ama-SMEs, siyabanika i-market lapha kulama expos e-Zambia, e-Malawi or in the region. Siyabancedisa ukuthi bahambe bayetshengisela izinto abazenzayo khona ngale. And ngokutshengisela khonoko bathi bazuza abantu ababathengelayo, labo bathengise. Siyabancedisa njalo futhi ukuthi babe lemtshina abayenzayo. NgoDisemba sibe le-expo yemtshina yama-SME. Uzathola ukuthi imtshina yokuchola idobi, imtshina yokwenza amafutha, yokwenza amakhandlela, eyokwelida, imtshina lemncane esetshenziswa yiwo ama-SMEs isiyenziwa khona eZimbabwe. So siyabancedisa futhi la nge-advice ukuthi ungabamba njani ikhampani yakho. Sibafake futhi ku-services ukuthi i-Standard Association ibatraine ukwenza ukuthi imisebenzi yabo ibe up to standard.
Lo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wezamabhizimusi amancane, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iziphepheli zeZimbabwe ezihlala enkambeni yeDugu kwele Botswana zibhekanele usasa elimnyama ngemva kokuba uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngeziphepheli olwe United Nations High Commission for Refugees lubike ukuba soluza kwehlisa usizo elulunika linkamba. Intatheli izindaba yeStudio 7 Martin Ngwenya uqoqe wasipha lolu daba.
Uhlangothi olubona ngesiphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba ole United Nations High Commission for Refugees luthi soza kwehlisa usizo elupha inkamba yeDugu eseFrancis Town kwele Botswana. Inkamba le ilesiphepheli eziphose zibe ngamakhulu ayisikhombisa ezeZimbabwe. Isikhulumi se-UNHCR unkosazana Tina Kelly uthi ayisilo qiniso ukuthi sebazavala inkamba le kodwa baza kwehlisa uncedo lwabo ngoba benesiqiniseko sokuthi iBotswana ingenelisa inswelo zeziphepheli.
Well, it really won't because most of the services provided in Dukwi are provided by the government.
Inkamba eFrancis Town iza kuba ngaphansi kukahulumende weBotswana. Ayisikho ukuthi sesivala, sifuna uhulumende kube yibo abahamba phambili ekukhokheleni inkamba zeziphepheli.
Kodwa omunye wethekelele enkambeni yeDuku uMzansi Shingray Madondo uthi isimo asisihle ukukhomba ukuthi iziphepheli zibulawa yindlala kukanti ezinye seziqale ukucela ukuphindela ekhaya.
Ukhangela ukuthi abantu bakhona bahlala ngapi izindlu they're so small and abaningi babo bahlale emathandini amanzi lezinto ezinye ezenzeka ukuthi abantu bahlale kuhle ziyashota lapha.
Kusenjalo izizalwane zeziBotswana ziyakhonona kakubi ngokungabangisana lokutholwa kwamakhastoma ngoba iziphepheli sezithengisa ukudla kanye lenye impahla abaziphiwa United Nations. Emhlawulweni oyenzwe lo mphathi ntambo obona ezomvikela kwele Botswana uMzana Shokhati izalwane lezi zikhala ngokuthi ngendlela lesimo esiqhubeka ngayo bazaphuma kubhizimusi bathi ngoba iziphepheli zezithengisa okufana lomuthi wokuqubha amafutha okupheka kanye lempuphu ngentengo ephansi kakhulu. Omunye ongenela umhlangano uMnumzane Lebohang Mosikari utshele iStudio 7 ukuthi iziphepheli noma zingavunyelwa ukuba lamavinkeli amancane ama-tuck shops bona baqhubeka bethengisa.
So the refugees of this cell agree the excellent left.
Imbe khona lapha ukuthi ama refugees atholakala ethengisa impahla ongamela ngabe ithengise njalo bayithengisa ngintingo encane lokho kusocina ukuchunula abeBotswana abalamabhizimusi afana lamavinkili.
Umphathi ntambokhati yena uthi akuvunyelwa ukuthi iziphepheli zibe lamavinkeli amancane ngoba sezincintisana lezizalwane zeBotswana. Iningi leZimbabwe libuka sezitshengisa isifiso sokuphindela ekhaya ngoba ongasakhwabitheki enkambeni yeDugwi. Kodwa uGeli uthi abafuna ukubuyela ekhaya kungenxa yesimo sezombusazwe esesiguquwe saba ngcono eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya ondaba zeStudio 7 ngisabona kweBotswana.
Oh,
sigqiba ke ingoma sigqiba uhlelo lwethu ngengoma ezodile ingoma emnandi kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. EZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Abe muli yakoDzamara kanye lamalunga e-Occupy Africa Unity Square bathi bakhathazekile ngesidensi sikahulumende lamapholisa phezu kodaba lokunyamalala kukaItayi Dzamara. Ihofisi ebhalisa amankampani ithi sekulokhu umnyaka odlule waqalayo sekulamankampani edlula inkulungwane ezilitshumi abhalisileyo okusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande, ngilitshiya ke ku Studio 7 Live Talk, lilale.